umnyaka lowo ulezi into ezindili umnyaka lowo ufanele ukuthi khona wona ngokwawo nga uya fast trackwa uphele masinyane lolandela uphele masinyane ukwenzela ukuthi abantu bebuyele ekhethweni masinyane ngoba akukho ukukholisekayo wona lumnyaka ukuthi khona hayi iminyaka ungcono ungapheli sike sikholise okunye kukhona khona lokho ngoba sabe singakwazi ukuthi obuyayo umnyaka uyakusiphathelela so lumnyaka kawuhluphangise ukuphela kuphela nje inyanga zangkhona eziziphuzayo ukuthi zihambe masinyane so ukuze ziphangise inyanga lezi ukuhambe ukuthi umuntu ibe lama programs wona la angapheliyo ngoba impuphu kathesi 10 kg nxa si 110 $215 kumbe iRTG asikwazi kambe uDisemba siyafika abantu impuphu le bazabe beyithola ngathi imali le beyiyona ivela ngathi imali igcwele ezandleni zabantu kulobunzima kwafakwa igazethi lapho kwathiwa khona sekulomthetho sekule statutory instrument yokubopha osiphatheleni laba behambe 10 years ejele bathwala imali abantu labesabekayo phambi kwamapholisa phambi kwamasutha phambi kwamagadi jele phambi kwabo umajistrate phambi kwamalawyer bayithwela imali ezitradini ebhenki kakula lutho
ye kodwa-ke nxa sikhangela ukubana umnyaka usuphela akukho yini ngitsho loku kodwa ongathi hhayi lokho okunje kuke kwayenzakala into enhle kakhulu
kusukela khona ngojanuwari kuze kufike kathesi into eyenzakeleyo engazani iphose yabangcono kayingcono ngoba kayikho ebantwini bonke elizweni ngamabhasi wona lawa okuthiwa khona abegadwa ngemali elutshwane wona asedorobheni emakhaya kakula mabhasi akhona kobulawayo kwafakwa amabhasi lapha aba ngu-76 abuyazo commissioner wonke ahambile angu-70 kusele amabhasi angu-6 asikwazi wona la angu-6 umbe adlala khonapho kobulawayo la amanye la kasiwazi ukuthi ayanga asehanjisiwe amanye ayeharari amanye ayengaphi ngaphi kubo-tiredngendawani ezithile so nxa enceda abantu lakho khona ngale siphonga ukuthi anceda khonangalo kodwa bhati kasemathebeleland phela iqiniswa kaliphumela injalo kodwa-ke sithi khonapha edorobheni kube ngconywana ndijana ngobana abantu bagada ngemali ephansi besiyadinga abangasoze bekuthole khona ngale lapha babesiya khona abantu bathwele nzima so kakukho kukodwa njengingathi mina hhayi lapha kuyabongakala ngaphandle kwamabhasi wana lawo kodwa-ke lawo mabhasi agadwa ngemali yona lena encinyane usiyathenga umentshisi we-$15 edorobheni kuyini khona lokho abantu bakutheza inkuni izihlahla zenhle kakusela iziganyula izihlahla ilizwe lonke leli abantu betheza inkuni besedorobheni emagumeni lapha zintuthu kuphela akusele environment sibili kakusele lapha edorobheni so kusifana nale makhaya emakhaya kuze kube ngcono ngoba kuyaziwa ukuthi umuntu angaphuma esiyakulelana iganga leliyana uyabuyothela inkuni pho ukuhlala edorobheni kusasizani kulobunzima obungaka.